Isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali challengeani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 30 Ncwabakazi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sikhangela nje kanye lokukhumbula uItaiza Mara lo ongaziwayo ukuthi ongapi njalo ukuthi kodwa siyakwazi nje ukuthi uhulumende waphiwa umsebenzi ukuthi amapolisa investigate njalo abe esipha ama-periodic reports kwabemoli yakhe.
AbeZimbabwe bamanyene labamanye amazwe omhlaba unanza usuku lokuqakathekisa imikhankaso yokuqedwa kokuthunjwa kwabantu mahlayana ebe International Day of the Victims of Enforced Disappearances.
Yebo, iqiniso ukuthi ebusiya kuvuka kusisa kuyizolo. Sibuya lapha abantu bevuka bethi baya emsebenzini ekhanyayo, imigwaqo yonke ivaliwe, kulamaphoyisa avala imigwaqo. Kungangena lapha edorobheni phakathi ngapha, amaphoyisa azolivala lonke. Laphana sibuya kubo-high court laphana, kubo-third ward, vele kuvaliwa kungeneli.
Abikwa enyakazela amapholisa emadolobheni amakhulu abalisa iHarare, Bulawayo, Gweru lamanye. Kuwoza Friday liviki uEzra Chisa Svanda weStudio 7 uxoxa lentombazana esakhulayo uValerie Svanda owazakala ngegama lokuthi nguVali Music. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. AbeZimbabwe bamanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku oluqakathekisa imikhankaso yokuqedwa kokuthunjwa kwabantu mahlayana olwe International Day of the Victims of Enforced Disappearances ngesikhathi lapho kuqhubeka liqansa inani labathunjwayo, iningi labo kungabaphatheke kwezombusazwe labalwela amalungelo oluntu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abenhlanganiso ekhuthaza ukulondolozwa kokuthula eHill Zimbabwe bathi bakhathazekile ngokuthi lanxa uhulumende wangena kuzivumelwano ezehlukeneyo zamazwe omhlaba zokwenqabela ukuthunjwa mahlayana kwabantu, liyaqhubeka liqonga inani labehlelwa yilolu dubo. Omunye wabasebenzisana nalo iItaiza Mara owanyamalala eminyakeni emine edluleyo phansi kwenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square, uCharles Nyoni, ulandisa ngokuchiwo yile lilanga.
Sikhangela nje kanye lokukhumbula uItaiza Mara lo ongaziwayo ukuthi ongapi njalo ukuthi kodwa siyakwazi nje ukuthi uhulumende waphiwa umsebenzi ukuthi amapolisa investigate njalo abe esipha ama-periodic reports kwabemoli yakhe. Kodwa lokho sikubona kungazange kwalandelwa njalo emthethweni, bengazange bayenza ngitsho lalutho.
Uqhubekethi kungumlando kahulumende ukulandela izivumelwano angena kizo ukwenqabela ukuthunjwa mahlayana kwabantu.
So singabe nje silikhumbula njalo silithakazelela ilanga leli, kodwa sikwazi nje ukuthi kwelethule lapha eZimbabwe uhulumende wethu kalilandeli ilanga leli njalo kaliqakathekisi.
Amagqwetha abalisa uMnumzana Nkosi yabo Sibanda bathi ziningi izizathu ezenza uhulumende angaze azinikela ngokwaneleyo ukwenza lokho okumele akwenze okuhambelana lezivumelwano angena kizo kwezokukhankasela ukunqabela ukuthunjwa kwabantu.
Ungathi uyabala u-section 2 we-constitution, uyatsho ukuba i-constitution yiyo umthetho o-supreme eZimbabwe. Uthi ke ungayihla ngayo i-constitution uye kubo-section 53 uye kumalungelo wabantu labo ababotshiweyo, uxazulula into ezimbalwa ezitholakala ku-convention le. Okungangokuba i-convention le ayiphikisani lomthetho welizwe leZimbabwe, kodwa i-convention le ipha ezinye indlela zokuhlonipha amalungelo abantu laba angekhoyo ku-constitution yethu eZimbabwe.
Elinye njalo lamagqwetha elizweni umnumzana Abraham Mateta uthi zinengi izizathu ezenza uhulumende angazinikeli ekubekeni imithetho esiza kulolu hlupho.
Uhulumende wethu ngala nchukuntshu yokuthi aratify ama-conventions lawa ngoba bangaratify ukuthi uthi kuyabe sokuzadingakala ukuthi laba bathumba abantu kuyabe kumele bejeziswe.
Ezinye zezivumelwano uhulumende wangena kizo wasayina zibalisa ese United Nations Convention Against Torture or Inhuman or Degrading Treatment CAT or International Convention for the Protection of All Persons Against Enforced Disappearances ese Rome Stature lezinye. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Amalunga edale lephalamende ahlangane labantu bakobulawayo lamuhla besizwa imbono yabo mayelana lomthetho wemichado osekulolongweni okwamanje. Indaba ekhanya iphatha ingaphathi abantu kuhle ngeyokuvumela wesifazane loba wesilisa ukuba abe lobudlelwano obungayifika lasemacansini labanye abantu lalabo achadileyo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi likhanya lingathokozi ngokuvumela abachadileyo ukuba babe labanye abantu abangathandana labo ngaphandle komchado ngokusemthethweni. Kodwa kukhanya kulezinye izigaba zomthetho ezigoqela ukuphiwa amandla kwezinduna ukuchadisa abantu ezigabeni zabo kanye lokungavunyelwa ukuchadisa abantwana abangaphansi kweminyaka elithumi lasitshiyagalombili i-18 years. Obekhokhela amalunga edale lephalamende emele inkulumane engoyebandla le-MDC umnumzana Kucacaphulu uthi bazwile imbono yabantu bakobulawayo.
Namhlanje besihamba nge-marriage bill sibuza abantu ukuthi bathini ngomthetho lowo. Sikhangele izinto ezifana nokuthi abantwana abancane abangaphansi kwe-18 years akusavunyelwa ukuthi basiwe emendweni kumbe bachade. Sikhangele izinto eziclose 40 wabacivil partnership. Sikhangele umthetho omuhle kakhulu othi izinduna sezivunyelwa ukuchadisa ezigabeni zazo.
Umnumzana Lindani Mpofu oyisakhamuzi sakobulawayo uthi akwesulwe isigaba somthetho esivumela abantu ukuthandana labantu abaningi.
Indaba leyama social partners leyi kuzadiliza imizi ngoba kuzagcina sokudiliza imishado eminingi.
Obemele inhlanganiso ye-Women's Coalition unkosikazi Petronella Juma uthi akungancindezelwa omama abathethwe ngokwesintu ukuze mhla umtshado uchitheka labo kube khona abaphuma lakho.
Nxa sikhangela indaba yama-civil partnerships leyi sithe sicubungulisisa sabona ukuthi omama nxa sesisithi u-close 40 akakhitshwe wonke siyabe sesibancindezele sibavalela ilungelo labo elokulinganiswa kwamathuba eliku-section 56. Ngalokho thina sithi aka-reviewe u-section 40 u-close 40 abuye esengendlela ebhalwe okuvumela ukuthi omama abenzileyo ngokwesintu lalabo abaxotshelwa ebadodeni abo ngoba sebezithwele bakwanisa ukuthi mhla imendo yabo ichitheka bakwanisa ukuthi bathole labo i-property.
Umnumzana Christopher Dube isakhamuzi sakobulawayo uphathe ngeminyaka amantombazana endiswa ngayo.
Obaba nabomama lapha kulento enje la lapha into esifuna ukuyikhuluma lapha njalo singabantu abakhulileyo kule ngozi eziningi ikakhulu laba aba-under 18 years ukuthi untombazana umntwana ongontombazana abonakale esezithwele bakithi umzimba lo uyafuna ukuthi wakheke lo uqine ube mature ngaphakathi ukuthi usungaba usungemukela ukuthi ugcine umntwana esishwini hathi ukuthi into ingakavuthwa wena usihlu igangalaza uyilokhozi sicela ukungani kuyaqongiswa mbijana khona kokuyiminyaka
unkosikazi Stars Mathethebe ilunga ledale lephalamende yena ke uqinise uZulu ethi bese bekubonile labo ukuthi lokho akusoze kwemukeleke ngokwesiko leZimbabwe
nginanzelela ukuthi abantu abanengi baphatheka kakhulu ekuxoxeni ngomtshato owabantu abaphonguhlangana endleleni esithi ngama-social partners abantu kabawufuni lokho
uZulu ukhanya engajabuleli ukuvumela ngokusemthethweni ukuba abantu kungakhathalekile ukuba batshadile kumbe hatshi babe lobudlelwano labantu abehlukeneyo baze bafikisane lasemacansini Amalunga edale lephalamende abethapha imbono kaZulu batshele abantu ukuba labo edale basisolile lesi sigaba somthetho kukanti kukhona kodwa ukuhle okumunyethwe yiwo okunjengokuba induna zizaphiwa amandla okutshadisa ezigabeni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abikwa enyakazela amapholisa emadolobheni amakhulu abalisa iHarare Bulawayo Gweru lamanye. Kwezinye indawo ezifana lasemthethwandaba weHigh Court kwaBulawayo sezihlala sezingezigqagqelweyo ngamapholisa. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeProgressive Residents Association umnumzana Ambrose Bindi othi kwezinye indawo kulamasotsha ami lamapholisa bebuza izakhamizi ukuthi zithweleni kumbe ukuthi ziyangaphi.
Yebo kuyiqiniso ukuthi kusiya kuvuka kusisa kuyizolo sibuya lapha abantu bevuka bethi baya emsebenzini kukhanya imigwaqo yonke ivaliwe kulamapholisa avala imigwaqo ukuthi ungangena lapha edorobheni phakathi ngapha amapholisa agcwele iganga lonke laphana siya kubo-High Court laphana kubo-Third Court bevele kuvaliwa kungeneli kwezinye indawo imota lezi amapholisa ezinkulu lezi ezamanzi ezisoka zamanzi ababayo gcwele iganga lonke abanye kwesikhathi kubone labantu balamasotsha kwezinye indawo so-ke akuqedakali kanti ilizwe lezimahumbe selifike empini abantu abasabazebabuzani kanti kwenzakalani elizweni lapho ngukhanywa nje bathala nzima kangaka abantu abasakwazi kwenzakalani
wona amapholisa akhona ayabuza yini abantu imibuzo kumbe achiya nje abantu bezihambela
abantu bazihambela kodwa-ke uzananzela ukuthi imigwaqo eminye iyabivaliwe ungazama ukuya khonapho usungathi usuthalisa nzima ngezindlela lanxa ungabe ungabuzwanga nxa umgwaqo uvali wena ulalapho ufuna ukuthi uyefika khonapho usumiswa ukuthi hayi ungasebenzisi umgwaqo ungananzela amalungelo ami khonaphana ngibona ngathi aselinyaso ngomna bende njengo ukuthi ngifuna ukuyafika lapha kodwa-ke nxa sokuthiwa ngingayi kodwa-ke sizwa ngibona abasinxa sibala emaphepheni ungathi kuthiwa kulabanye High Court laphana amajaha abagcine bebanja befakwe izimoto zenezo ezingelama number plate bebotshwa kodwa generali bagcwele iganga lonke bengahlukuluza abantu bengakhulumile abantu kakhulu ngaphandle kwama-roadblock ukuthi bafika bame bakubuze ukuthi ithweleni emotweni kanye kwesikhathi bayikhangele kwesikhathi bephonge ukuyidlula kwesikhathi bakuseshe so akuqedakali kuyikho
ebusuku-ke kuyahambeka
ebusuku yes labo babakhona ukuthi ungananzela nje abantu ngenxa yokuthi labantu bananzela umumo ungananzela abantu abaningi emgwaqweni lapha lebusuku imoto yabona sezilitshwala abantu lebalitshwana I think abantu labo bayananzela ukuthi ngomumo lwabo obona omunye lomunye uyasuke uzaziphendule abantu abaningi sebezama ukuthi bangahambihambi kakhulu ebusuku njalo sinanzele ukuthi alebusuku bakhona ndawo kule busuku uzananzela ukuthi lawa amagesi abe ngekho ize siyabe ngekho so vele akusela movement ekuningi kakhulu ebusuku ikakhulu ngabe imali yokuthini balitshwana abantu uyabona ukuthi gqa engxenye abantu abangaye bebonakala behambahamba okungathi banenganyana kunga apha edorobheni kanye but emalokishini hayi abantu balitshwana abanye vele sebesesaba sibizani betelani ngathi bo cela ukuthi ungabona kuthoni la ungena endlini lanxa ungasomapho abantu sebetelana bona kodwa ngabalaqinisa kanti okwenza amapolisa agcwala igala lonke bajongene
lo-ke ngumnumzana Ambrose Bindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo Kulive Talk namuhla sixoxa ngengxabangxoza esiqhamuke kwele South Africa yokuhlukunyezwa kwamathayeli bemota ezinkulu habokuza. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakweBritane umnumzana Boris Johnson ubikwa eqhubeka ebhekane lokusolwa okukhulu ngenxa yezinqumo zakhe zokuphuma kwelizwe lakhe ku-EU. Abadabuka eZimbabwe labanye abokuza abahlala kwele South Africa bathi sebedlela evalweni kulandela imbiko ethi kungaqhamuka udlakela kulelo lizwe ngomvulo. Kubikwa kulabe South Africa bafuna ukungena emafekitali lakweminye imisebenzi bedinga abantu bokuza abasebenza bengela maphepha aqondileyo lokuhlala lokusebenza kulelo lizwe. Amake babona kuqhamuka lolu dlakela ngomnyaka ka-2008 kwele South Africa okwabulawa abantu abangamachumi ayisithupha lambili bacabangela ukuthi kungaba ngesifanayo lonyaka. Kodwa ke kulezinye izalwane zakwele South Africa ikakhulu ezitshayela imota ezinkulu eziya kwamanye amazwe ezithi akumelanga kuhlukunyezwe abokuza. Kusenjalo izifundo eziningi kwele Nigeria namuhla bezivimbe phandle kwezitolo zabantu abadabuka kwele South Africa zisithi kumele bakhuze abanye babo ekhaya ukuthi bengahlakamezi abantu abadabuka kwele Nigeria. Ake sizwe abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bexoxa lo Gibbs Dube ngalolu daba.
Izweleni nangi ngiyakhuluma nje ngitho ukudala umlomo ukuthi umhlaba wonke kulena ngithi mina eSouthern Africa yonke yile kuphela sinto kadala kumhlaba elibe nezithekeli eziningi ezidlulisayo ezinama-documents nezinginawo amajesi. So-ke into yonke yafika esikhathini sokuthi abantu bekhathale sekuphelile. Nabo bayanda, i-population yabo iyanda, abantwana babo bafuna umsebenzi and thina nathi sesingapha siyazala sekeli lokuzala. Sekunzima ithi bona i-level system yabo sisinda. Bathe mababheka ba-checka ukuthi kanti-ke ngizozala ngani babona ukuthi no abantu bayakuza sebebaningi.
Sokuthoke silobaba lapha ecingweni
esikhona kunjani?
Ngiyaphila Volta Moyo.
Hayi mina lapha engifike khona kathesi akuka kula lutho kathesi ngise Pulukwane la. Hayi akula lutho akula lutho ngikuzwela kubo Pretoria ngale bakusekuleta ku social media but practical on the ground angikubonanga ngoba kathesi ngise Cape Town ngisenza i thesis yami. E Cape Town zake ngizwe abantu bekhuluma ngakho ngikuzwa ku social media abangani bami ama South Africans la amanye ama business associates ami engilabo abakhulumi ngento enjalo singazi njalo mhlawumbe uyi government yabo izabavumela.
Yeah, what is that about Maphosa?
Hayi sizona lo mkhosi ukuthi abantu bazahamba bengena emafemini bedinga abantu abangaphandle nabangena amaphepha. So sikhangelele kona lokho ukuthi sibone lathi kuzayenza njani ukuthi sibaphepha kanjani. Yikho kusihluphayo kakhulu kona lokho.
Yes, sibona nje ubaba uNdlovu ecingweni.
Into engayitsho nje yikho lokho nje sibona labala ngako social media ukuthi ngemande mhlakathi abantu bazayengena emafemini. Befuna abantu bangaphandle indawo zejejeleyo bazobhala imigwaqo into zesizibona zithele nje ku-social media.
Sizwa kuthiwa-ke abantu bezimbabwe labo bathi kungcono behlangane emapaki kumbe ngaphi ngaphi ukuwakuzwa kukhulunywa ngakho khonokho
angiye ngakuzwa khona kukhulunywa ngakho kodwa ungathi ayibhekisisa lento msakazi mina ngiblema kakhulu i-government ye-South Africa.
Lapho-ke ngabanye abasebenza e-South Africa abaxoxela uGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana weFacebook ukukhasi le-VOA Ndebele. Kwezemidlalo umphathintambo ogatsha lwezemidlalo uCassey Coventry uthi abadlali beqembu elimela eleZimbabwe emdlalweni webhola elokuqhaga elabomama lizathola imali elithenjisiweyo nguhulumende ngemva kokuphatheka kwimidlalo eyokudinga intshantshu zasemhlabeni jikelele. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
iqembu lebesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni webhola lokuqaga lithe ngokudlala kuhle likwenzeka umncintiswano wezizwe zomhlaba oqhutshelwe kwelengilandi ensukwini ezedlileyo lathenjiswa inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola ngurhulumente, kodwa lalamhla leyo mali lokhu bengakayitholi. Ekhuluma lentatha izindaba ngesikhathi evakatshela indawo oqhutshelwa khona ezemidlalo edolobheni lakobulawayo uCoventry, uthe leyo mali sebezaqala uyithola beqembu lama-Jans.
Kumele ukuthi ngabe sebabhadalwa, kodwa inkinga yikuba imali okumele bayiphiwe yimali eyayidingwa liqula elabunjwa ngesikhathi kuthelwa iqembu lama-Orioles, imali yokuthi liyephatheka kumncintiswano we-AFCON. Bekusahlolisiswa ukuba leyo mali yasetshenziswa ngemfanelo yini phambilini kokuthi ibuyiselwe kumongameli welizwe ongesezakupha ama-Jans.
Iqembu lama-James liphutshelise endaweni yeshiyagalombili phakathi kwamaqembu alitshumi lesithupha khona lekwelengilandi. Sikhangele umdlalo wenguqu. Imidlalo yesigaba sekhasilaga Premier Soccer League ingena kuviki yamashumi amabili lanye kulimpela viki, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leBulawayo Chiefs lizemukela eleCapes United enkundleni eluveve. Ngazemandaba kulo mdlalo ugobhozisa amathe ophakathi kweqembu eliphekamise isicoco lakenye ele-FC Platinum kanye lele-Chicken Inn. Komunye umdlalo wangomgqibelo iqembu leDynamos lizadlala lele-Telone ngaseRuvaro. Ngensonto iqembu leChapungu lizadibana lele-Triangle ngase-Ascot. Iqembu leManyika Diamonds lizadlala lele-Wange ngaseVengere. Iqembu leBlack Rhinos lizanqibelana lele-Harare City ngase-National Sports Stadium. Iqembu leNgezi Platinum Stars lizadlala lele-Rentals ngase-Baobab, kuthi iqembu le-Highlanders lizadlala lele-Mshwane Stars enkundleni eBarber Fields. Iqembu lebhosi liqhuba nzima kulezi nsuku, njalo umgcini sihlalo walo uKenneth Mhlophe ukhiphe umbiko esithi abaqeqeshi balo abakhokhelwa nguMandla Mpofu baphiwe imidlalo emithathu ukuba banqobe kuyo ukuze bagcine umsebenzi. Ngomvulo iqembu leyada lizanqikelana leleZPC Kariba ngaseRufaro. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Woza Friday kuhlelo Woza Friday liviku Ezra Chisa Sibanda we Studio 7 uxoxa lentombazana esakhulayo uValerie Sibanda, wazakala ngegama lokuthi nguvali music. Yena ke ucula umdumo we house le soul music ecula esebilitane.
Umculi osengene kwezwakala kwelengilandi ngesizathu sokuthi abantu abaningi bayawukhwabitha umculo wakhe uMadawu.
Ibizo lami nguValerie Manuel Sibanda. Ngazalelwa koBulawayo, lapho engafunda khona eGreenfield eseBellevue, ngabesengisiya ePetra. Ngiqeda khonapho ngabuya e-UK, ngaqhubeka ngezifundo zami, ngaqeda i-CGCSE, ngenza le-uni, lapho engifunde khona i-law le-business studies.
UValerie selamadlalade yathize yawakhiphileyo, njalo umculo wakhe ulomlayezo.
Igama engilisebenzisayo mangicula nguValerie Music, and sengikhiphe ingoma eziningi ezishiyeneyo, ngibala What You Need, uVosho, Umina Nawe, nale entsha uDola. UDola ngiyithandela ukuthi ingoma, you know, in a way it empowers abafazi. It just makes you feel good and it makes you know ukuthi la way you can be independent and make your own money and be successful.
Kukhanya ezokucula osukelela zokhatshana esemncane uMadawu.
Umculo ngasidalisa ngisangumntwana. Sasihlabela, sikhonza ngekhaya lasenkonzweni. Vele ngiyathanda ukuba ku stage ngaze ngayenza le modeling. Ngo 2008 ngaba ngu Miss London Earth winner. So ngiyakholisa nje ukuyenza izinto eziphakemeyo eziku stage that people can feel. Abantu bayawujabulela umculo wami. Ngabona ngeZimfest which had about 5,000 people. Labantu bakholisa. Bakholisa kakhulu and I did a lot of meet and greets. It was lovely.
Cula mnandi kangaka kuyabonakala kukhona abamthulekayo ukuthi laye ezwe efuna ukuba umculi.
Ukuthi ngiqine lami siba ngumculi ngakhangwa ngokubona abanye abadumayo, ngibala oWhitney Houston, ngize mbalele eGoli, oLucky Dube, Boom Shaka, Obusi Mhlongo. Wonke, you know, in a way inspired me to know ukuthi nami, you know, I can really do this. Umdumo engiwenzayo, yebo ngiyashaya i-house, ngiphinde ngicule ne-soul, ne-afrobeat. E-UK, i-goal yami ukuthi ngitshengise abantu limi lwami ukuthi bebekwazi ukuthi kule language okuthiwa isiNdebele ekhaya.
Ungakahambi tshela abalalelile ukugcina ngomculo wakho ukuthi utholakala ngaphi njalo ngayiphi indlela.
Ingoma zami lingazithola on all digital platforms. Ibizo lami nguVale Music, which is spelled V-A-L-E-E Music. Lingazithola njalo kubo social media. Ngiku Facebook liyanthola as Vale Music Official. Kumbe linthole njalo ku Twitter na ku Instagram. Ku Instagram nguVale Music. Ngiyabonga kakhulu.
Kuhle ubona abasakhulayo beZimbabwe asebathuthela emazweni becula ngolimi labo njalo bephakamisa losiko labo. Nguvalani Sibanda lo ebethilayo kuhlelo hoza hoza Friday bangani mam mpelasonto enhlekini lonke igabramu ngu-Ezra Jesus Banda.
Sivalela ke uhlelo lwethu kodwa singake hlukani ke sikhangele inhloko zendaba. AbeZimbabwe bamanyana labamanye amazwe womhlaba kunanza usuku oluqakathekisa imikhankaso yokuqedwa kokuthunjwa kwabantu mahlayana olwe International Day of the Victims of Enforced Disappearances. Abikwa inyakazela amapholisa emadolobheni amakhulu abalisa iHarare, Bulawayo, Gweru lamanye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama ngoChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.